So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-informs yabahlupha. So masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ukwenzima okukhulu khonapha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla lezanu PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama-ofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseharare laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selichaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela kumemetheka kwegciwane le coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvula kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le ndiviki kubo Monday, Tuesday. Uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labotitsha bahle nje bazitshela ukuthi hhayi, xa zovakwenye i-2 weeks asilindeleni sibone ukuthi kuzenzakalani after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethusileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali bezibali ziyahlupha, abanye baya emabhodini, abanye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke kona uyihlupho lizawukhwali, abanye futhi abangabhadalela school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivulwa kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi lapha sokuzaba lokunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukuthi ngalokhu lalokhu yana, yilo nje ihlupho esilinanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kade futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kufanele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo. Uhulumende uthi yena abazali ababona bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-uniforms yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ubunzima obukhulu khonapha. Ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi. Ekuhlanganeni kwabo laphana omunye sengazihambela besicela imaski komunye besitshana ama-mask kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sisabe phabisa ezikolo abatshele ukuthi baziphathe njani ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho ube lusi uyasanitayiza lokumnyana kwabantwana. Abantwana sibathele ukuthi ezindlini bananzele ubana bangakwenzi befika after school esikhanye lababalisi labo ngokufana nayo abahambe imeseji efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingatshintshani lingaminyani gezanzandla ukubeka sanitize. Kodwa bese sithi na nxa singaba khona sibili isikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abe khona kungangcono leso sikolo phose enxa esingavunyeli ukuvulwa ngoba singavunyeli ukuvula kule ngozi yolusamemethe kusalolu gcikwane abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini i-community ibisinikana yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli and kule ngozi yokuthi ivine ukuvikela igcikwane abantu kade bengazilungiselanga indlela ephakemeyo ngoba besazi ukuthi enxenye kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha, $59 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parliamente engwebandla le-MDC Alliance. Sixoxele uSibanda owake wamela njalo isigaba seBhinga edalele parliamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana uPF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yizek yizana uPF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokho okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga njengoba la namhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale indlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe tshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building aseHarare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa laba abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke okungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of Parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of Parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Ye njengoba ngithilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi siqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe owabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe owedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo yeMathebeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah, Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Ngikhili njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezanu lezaphu ukuthi i-deputy president enye iza kuya ukuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba abakhona lapho ochuma bathule nje kuphela laba bahlale sibazwa bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa abantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezani lezaphu yayenza ukuthi ezimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi ucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2, uphethe isikhundla sebu-deputy president, uphethe isikhundla sokuba yi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kade akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2, hayi umbuso wasezimbabwe buhlungu kakhulu. Umbuso wasezimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizupu. Izo ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupu, uzupu kuthiwa yiko akokurayithi khona. Uzupu akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupu kwakhona wona lowo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngawona ale corona izupu ngoba ngiyabo mnangagwa labo Shiwenga ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda. Wonke amazwe avulile amabhoda. Kodwa manje bona baloku beyala le bhoda. Ama-airport bavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yi-test le corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane. Wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama. Yikho sivalele amabhoda. Hayi umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Masingazanga sajintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Masingazanga sazikhulula thina siloku sihwebhana engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu liright, sivotele iqembu liright. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uChairman wabontanga eBubi district. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukaba uMonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukontesta MDC Alliance luvalo yini, lokwesaba ukudliwa yini, or lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliza iMDC Alliance? Udaba lwakhe nganalutholi kahle kahle ukuthi yena uqondene ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekureyisi ibhizi eligijima kakhulu iMDC Alliance yilo ibhizi esikhayela ukuthi ngikhona yilo lingachiya iZANU-PF. Le MDCT imthwakaza, imthwakaza ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe Center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amashona, lathi singe singabazukulu bamashona. So uma bedabula e-center iZimbabwe bashuto ngkhona, so thina siqondela. So leyo ngeke siyikhayele kangako. Sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe futhi stepa. Uma yena ekhayele lidlelo kayekele, thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo olithandayo yena uma ekhayele lidlelo. Kaqaleme ngestori sakhe lesofuna ukuthi onko e-distep. Uma izathi yena uyi-MDC Alliance waye conteste i-MDCT, kathesi usixotshela abantu ephalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT. Thina sibona bengene nge-MDC Alliance. UMonzora akekeme isitori sakhe lesi, akekeme sibili engafuni ukuthi e-distep. Yena uma ukuthi onko ezephiwe imali kadla imali umdlalo kuphele kambe elala kunokuthi onkosi disturbele uhlelo ngoba thina vele sikhale utongwa iZMPF vele asiyizwa iMDC Alliance vele asiyizwa vesikala siyichayile namanje futhi sayichaya ngo-2023 uma umonzo lengasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi ethini iMDC Alliance lokubheka ukudisturba isikokutongwa ikufuna ukucontest lofuzo disturba ngiyacela sibili hlobo bantu beMDC Alliance asikwenzi ukuhluzisise kahle kahle udaba lukamonzo ralo. Ngiyabonga.
Siyalibingelela balandeli beStudio 7 lanama journalist akithonke America ndawo zonke nje ngihlaba wonke jikelele. Siyayizwa indaba yeground le okukhulunywa ngayo ekhaya. So izinduna ezichasisa ukuthi ama organizations la kumbe ngithi ama groups amayela asebekhulume lawo ama groups yathi izinduna ziphatha udaba lolo. Iqiniso noma ukuthi induna izothe ziphatha udaba lolo kungama groups amanye atshonjalo kumbe lama victims. Abantu phathe ngendlela efanele. Ibengalingi siyabacela singabantu aba ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana nohulumende ngendlela afisa khona. Ababona ukuthi benza njani. Ubhosu nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangaka ubhosu weGooground kabotshwe ayijele, kabotshwe ayijele. Qiniso lelo uMordecai Ndlovu lo obetshela nyini.
Salubonani, salubonani balalalo bakwaStudio 7. Ukhuluma ngudonki kayidibhi ngadibhi yaqubuka ngiseplumb. Ngithemba ukuthi kumetshintsha yazi ukuthi zizabele zihlupha kuphela liyakwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebusayo la uma lingezelenzela yacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi siliya how many strategies zokuyina ama-elections cabanga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies ukuyo kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idife kanti selikhala futhi liqalela selilokhu liphanda amangcwaba likhuluma yegugurawundi hayi alikenilimba ngendaba zokuphanda amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi lokuyina ama-elections
salibonani salibona Studio 7 njani njani Studio 7 yeah igama ngiphetrosi ngokuhlala ngilaphela ba yeah besicela madododa ukuthi asivoteni mafowethu asiregisteni ngobuningi wethu madododa siregisteni sizamane isikhiphi zami le madododa asizameni amandla wonke anla ibona into yenzakala eZambia madododa asizameni nathi ukubambana sizame ukuthi sivoteleni especially MDC yela ma-chance ukuthi singakhiphi izami asivoteni ngobuningi madododa siregistile nasembu yakho asizameni madododa sizame ukukhiphi izami lesiphume ukuhluphekeni sivote siyalinda ivote ivote makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona senzeni nje abantu beZambia madoda asenzeni kanjalo sivote silindeni amavoti ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona ukurigavela ukungabi khona please bafowethu asizameni sisukumeni nini madoda
wenakakomo wenkunze manxeba ekhonya ikwele melika izwakale kwelikamthwakazi esh ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza na bo tika sibonge kuleyo ndawo kankomo naya indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwalendoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokho nalokho igugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe kubana izosiqeda kwelikamthwakazi esh na indaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwebe isela lakutholaphi lokho ayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela inhlonipho kuleyo ndawo sicela inhlonipho ngoba sithanda ukuwazi kubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi kubana isela ubani uyisigangi ubani ayinyeke isebenzeke lento
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaya isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa category 4 ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyiphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli izohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicathangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kule Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso i-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alithumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamathumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba soluthiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi icubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasotsha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama Americans ase Afghanistan lalabo ababencedisa iAmerica during i 20 years yabo bese Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebe ku safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe eAfghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasotsha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially amaAfghanistan abancedisa iAmerica. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume ngoba bonke bazama ukuthi bayefike airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha eAfghanistan. Sizokutwa sebeblokwa kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden yes kubalulekile ukuthi asolwe ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, i-majority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kwinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika Trump la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olweAfghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumela aphenduke ekhaya, ngoba wasabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.